Endabeni zethu lamhlanje lelo Mikhobe mhlaka 16 Nkwenkwezi 2019 abantu bemukela ngemibono ehlukeneyo ukuhlaselwa kukanduna wentabazinduna uChief Ndiweni abanye bemsekela banye njalo bemsola ngokuthi uchothoza uhulumende amalunga edalile parliamente athi azokankasela ukudluliselwa phambili kokukhethwa kwamalunga awesifazana angena ngaphansi kohlelo lweproportional representation ukuba ludluliselwe phambili komnyaka ka-2023. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezi sebenzi zikahulumende ukuze azwe izikhalazo zazo. Abekhomishini ebona ngezokhetho ezweni sebeqalile uhlelo lokubhalisela ukuvota belungiselela uhlelo lokuquma lokungezelela isibanga sesigaba kwezokuvota abathi yi-delimination. Ku-Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ngalezi zikhathi zobunzima lapho isimo somnotho silokhu sigugudeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwayela izindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 490-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwe njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.